Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 14 ngabakazi 2022 ngoKeep Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Isiphathamandla sohlangothi lukahulumende olubona ngezimali usitshele umongameli Emmerson Mnangagwa iqiniso elimthelele ulaka okumangalisayo.
Udaba olwethulwa yinhlanganiso ye-ZPP ludaba oludanisayo kakhulu.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi amapolisa lamalunga ebandla le-ZANU-PF bahlupha abantu eZimbabwe.
Ngabanye abantu abadlala ngegama lethu kusenzela ukuthi ba-equalize nathi bezani.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi alikhahlamezi ilungelo likazulu. Abantu lokhu bemelele impumelo yokhetho kwele Kenya okwenziwe khona ukhetho ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana George Kubamatanga umabhalani omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe uthi umnotho welizwe ubhidlizwa ngabadlelana lohulumende. UKubamatanga wethule umbiko lo emhlanganweni omkhulu weZimbabwe Economic Development Conference usanda kugqitshwa eVictoria Falls. Umsakazi weSouth African Broadcasting Corporation uthaphe amazwi kaGubamatanga esithi abasebenzelana lohulumende badlala ngentengo yempahla etshiyeneyo okwenza umnotho welizwe ugudeke okumangalisayo.
The sliding models in the economy have actually created some of the inflation. And some of the sliding models have unfortunately been supported by procurement, by government ministries.
Umongameli Emmerson Mnangagwa obesemhlanganweni lo uzo nje okumangalisayo esizwa amazwi kaGubamatanga. Umsakazi we-SABC uthaphe amazwi kaMnangagwa esithi kukwele China ngakho uGubamatanga sebemsusele amanqe ngokumdubula.
Comrade Gubamatanga, it is fortunate that what you said has been said in Zimbabwe. And you said it in China, would not have candidates for execution. But in Zimbabwe, of course, I as president don't believe in death penalty. We need to find other forms of punishment.
UMnangagwa uthe kwele Zimbabwe kuyinhlanhla yokuthi uphikisana lesigwebo sokulengisa abantu. Loba kunjalo uthi kumele kudingwe ezinye indlela zokujezisa abantu abanjengoGubamatanga. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi akumelanga uMnangagwa ethusele uGubamatanga obekhuluma iqiniso.
Iyaqiniswa ukuthi phela uGubamatanga nguye umphansi ntambo wezemali. Nxa ekhuluma ukhuluma ngento ayaziyo ngoba nguyobhadala ama-contractors e-government. Kusobala ukuthi uMnangagwa alalele naye avume abone ukuthi ngikhona lokhu kube emuthrethena angibona ngathi kuphambanisa. Sekuza ukuthi kanti i-corruption ayevela ejoni uMnangagwa ukuthi ezama ukuthi acede i-corruption nxa etshelwa izisebenzi zakhe kungathi ezonda. Hayi, ngibona ngathi laphana uphambanisile ngoba hayi uthrethena ukuthi uya-execute umuntu upresident alokhu akulunganga.
Pho ubona ngizani kuzayenzakalani kulandela khonokho?
Akulo uzakwenzakala ngoba vele uMnangagwa vele ngumthulana vele okhuluma into ezingaqonda. Akusize amenze lutho ngoba ukhuluma iqiniso. UManguza uGovernor Richardson kwakhuluma futhi kupolice statement ukuthi imali ezibhadelwa ama-contractors yize zingena ku-MCDN omnyama. Angikhona ukuthi kungenzeka anything. Nxa efuna umxotha kubika ngixotha kodwa ngavele angixotha sokutshengisa ukuthi yena abafana bakhe uMnangagwa yibo abasemthulweni omnyama. Angikhona ukuthi ngenza ngenza lutho.
Umnotho welizwe leZimbabwe udonsa nzima ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola lelizwe. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi kuyaxokozela okumangalisayo eZimbabwe okwethuselwa khona njalo okubotshwa abaphikisa
ibandla leZANU-PF. Umbiko owethulwe yi-ZPP uveza ukuba ngontolikazi amalunga ebandla leZANU-PF yiyo athwalisa nzima kakhulu amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ekukhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. I-ZPP ithi amapolisa ahlukumeza abantu abedlula kancane amakhulu amathathu lamathumi amahlanu 354 ngontulikazi. Inhlanganiso le ibika njalo ukuba ibandla le-CCC lalo lahlukumeza abantu abafika phose amathumi amathathu 29 ngontulikazi. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba abantu be-CCC bahlukumeza uZulu.
Singake sakuphikisa mbe sikuvume ngoba akula muntu owabuya kithi ezedinga noesithi ngekuthiwa verification. Yikho besibona ngani ngabanye abantu abadlala ngegama lethu kusenzela ukuthi ba-equalize nathi bezanu. Kulo mhlobo ngibona ngani ngabantu abazenza i-CC benze ukuganga sekuzathiwa yithi thina vele asivumelani lodlame. Umuntu olodlame kithi sase simxotshi. Njalo bonabo ababhala i-analysis leyo ababuyanga kithi ukuzabuza ukuthi lo liyamazi yini mbe lo liyamazi. So thina sithi hatshi asiladlame, udlame luvela lapho olukhona kuZANU-PF njengensuku zonke.
Umafa uphinde wathi
bangaki ababulawa yi-CCC izanyi lama-records inti gukurawundi mbrambathina ekhwekhwe babulala unyube khathesi babulale umoblessing. So what else do they want? They want just bafuna uku-equalize nje ukuthi lathi singcole njengalabo.
Umnumzana Evidlela Ncube olwela ilungelo loluntu uthi ibandla elibusayo lenza elikufunayo eZimbabwe.
Akumangalisi lokho kukhulunywa yi-ZPP ngoba yikho esikubona phansi kuso sonke isikhathi, ukwethusela abantu, ukutshawa kwabantu, ukwenziwa kabi kwabantu, ukuthathwa kwamalungelo abo, ukungahlonitshwa komthetho nje vele elizweni, okwenza kube mhlophe nke kucace ukuthi ukhetho olulandelayo luka-2023 ngeke lukhululeke. Ngokuba lokho kwenzeka namhlanje kulo mthelela okhethweni olulandelayo, kasikhangeli okwenzeka ngalolo suku ukuthi abantu bavotile yini, bafice kulama ballot paper, bafice kulama ballot box, bavunyela ukuthi bavote.
Kungonakala na babancube nxa lokhu kungaqhubekela phambili?
Sikhangela la sona lesi sikhathi ngokuba silomthelelo omkhulu kulokho kuyabe kuza kwenzakala. Nxa abantu amaqembu aphikisayo engavunyela ukuthi abambe imihlangano, engavunyela ukuthi akhankase ngendlela ekhululekileyo nxa ukuqathaniswa lebandla elibusayo, kwenza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga. Kanti-ke njalo nje siyabona ukuthi umthetho wesisekelo welizwe oyiwo ovikela lamaqembu labantu nje abezemisakazo, abezinhlanganiso ezizimeleyo, labantu Zimbabwe jikelele kabavunyelwa ukuthi benze lokho umthetho wesisekelo othi kabakwenze. Ngakho-ke kuyacaca ukuthi ilizwe kalikho endaweni efaneleyo, liyalahleka kakhulu. Okuza ukwenza kube nzima kakhulu ukuthi laba bazama ukuthi baxhumane njalo lamanye amazwe okuthiwa i-re-engagement kwenzeke. Konke lokhu kuzalimaza zonke inhlelo zelizwe, kudilize ezomkhonomi, kudilize ezepolitiki, isimo sibe sibi kulalesi.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF laye uthi
udaba olwethulwa inhlanganiso ye-ZPP ludaba oludanisayo kakhulu, njalo olukhomba ukubana zikhona inhlanganiso eziza ukuzofaka umoya wokungazwani, umoya wokuchitha, njengalokho esikuzwe unkosazana Panda, uminister we-South Africa, ekhuluma elo Secretary for State we-America uBlinken, ukubana kulamazwi la ayesithumile abuya la efuna ukuzochithiza njalo ukuzodala ukungazwani kwabantu kwele Afrika lapha, besenza ngoba bona belento zabo ababezifuna, befuna ukufaka ohulumende babo abazenza intando zabo. Pho nangu omunye kathesi uhlanganiso lo olwe-ZPP ephuma esithi yena iZANU-PF lokhu abantu babotshwa ngenxa yezepolitiki kungasilo qiniso. Ngitsho abantu babotshelwa udlwangudlwangu lobugilikici abakwenzayo bebodwa, hatshi ukuthi bengamalunga amaphathi athize. sikhangela umzekeliso ka honorable ubaba uSikhala umuntu owaphuma emgcikeni ku social media wathi ukubana yena sesiya sesiya kwenza ubudlawudla sesiya cause violence enyathini and kwahamba kwenzakala khonokwa sokwenzakele umthetho usumbambile nxa umbambile umthetho nxa efika phambi komthetho wendaba kwathola ukuthi hayi vele yena ebephume ekubheyili ephiwe amacondition okuthi nanxa uphuma lapha akumfuzanga ubonakale usubuyela kusocial media njalo usiyayenza izinto ezihambelana lobudlwangudlwangu
babathuma kungamanga yini lokhu okwethulwe i-ZPP
baningi kakhulu amalunga e-TPC esibanziyo njalo abasebenzayo babhizi bayakhankasa bayahamba lapha kugrawundi kalesi ngikhuluma so ngeke ngibone umama uMakhuphe ubhizi umama lwani uyagijima uyangena emakhokho baphuma emganini angene lapha angene phansi athi aye kubonyathi ayengaphi kodwa kakazabotshwe kakazahlukunyezwe ngoba ukwenza kusemthethweni yena yena ngwakhe umongameli wabo we-TPC uNelson Chamisa asikaze simbone ukuthi awubotshiwe usemthethandaba ngendaba zepolitiki so lokhu kutshengisa ukuthi kona bona benza izinto ngendlela eyiyo esemthethweni yikho bona umthetho ungababambi umthetho ungabahlukumezi kodwa wena ungenza udlwangudlwangu uwedwa laphana uzasithwala isiphambano sakho akula lokwezepolitiki amapolitician maningi kakhulu njalo baphuma nsuku zonke besenza into eyiyo yikho bengahlukunyezwanga laba abahamba befuna ukuphula umthetho and ungakhangela futhi it's always the same people all the time kanti yibo yina asebeqatheke kakhulu ukudlula umuntu wonke ku-TPC yibo yina asebekwazi ukukhuluma kakhulu ukudlula umuntu wonke ku-TPC yibo yini bodwa asebekwazi ukwenza izinto ukudlula umuntu wonke ku-TPC na so lokhu yikho okutshengisela ukuthi hayi kukhona ukuchaya manje
baningi abantu eZimbabwe abathi baphile nzima okwamanje ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Abantu kwele Kenya lokhu bemelele impumela yokhetho olwenziwe ngolwesibili. Okwamanje umnumzana William Ruto obe ngumsekeli kamongameli ukhokhela umnumzana Raila Odinga amavoti ayincusana. Abezindaba abe-Reuters wabika ukuba akwazakali okuza kwenzakala kukhetho lolu ngoba kukhanya zindala zombili. U-Odinga ukhokhela umanyano wamabandla aphikisayo. Kubikwa ukuba abantu abaningi abavotanga kukhetho lolu. Kuzakwenziwa olunye njalo ukhetho lukamongameli ababili laba bengaba nguthikile obhanqa. The Voice of America, VOA. So, again, this is Kavanis Landilayo. This is Kangelis Vira Romania Mazwe, Amafichane. Abe Zindaba, Abe Associated Press, Babiba Uruba, Umuzana Salman Rushdie, ukwazwe eNew York belungiselela ukwethula ucabangayo ngokukhululeka kwabalobi sekhuluma lesihlobo nabangane ukwazwe entanyeni ngumnumzana Heidi Mata ohlala eNew Jersey kwele Melika uRusty waloba ugwalo olesihloko esithi The Satanic Races ugwalo lolu lwacaphula abantu abakholo sesimoslem ngele Russia lele Ukraine alusana okwesabekayo phandle kwendawo okuphehlwa khona umlilo kagetsi usetshenziswa i-nuclear. Ele-Ukraine lithi ibutho labole-Russia libhomba iZaporizhzhia nuclear plant. Ele-Russia lalo lithi ngele-Ukraine eleza lokho. Isakhiwo lesi sikhulu okwedlula zonke kuzwekazi e-Europe. Ngesizwe ezamasiko.
Bengana masiko
wesizwe
manje
ngoba bamkhulu. Uthelo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokudla kwesintu lomnumzana Elijah Singene Mpofu ohlala okwesivalo kuyingcwethi kwezamasiko esintu.
Ekudleni kwesintu konke engikwaziyo okwakudume kakhulu lolokhe kudume kakhulu ebafaneni abelusa inkomo isathiyane. Inkomo yayithi ngazala nxa ingehlisayo khona kuhle kuthokoze wonke umfana okhona lapha ekhaya. esikhathi labanye umakhelwana belusala labo babethokoza. Yayithi ingazali inkomuni yami. Okokuqala, qalisa nje ukuthi isengizele kwakusengelwa phansi. Kuthiwa kukhutshwa lolu chago oluyiyelo kakhulu olungumthuli kakhulu. Nxa sekwenziwe ke lokho, isiphinda futhi kusengwa. Luyabe lokho liphuma uchago lolu lungani luyiyelo.
Ye, kwakuphekwa njani konke lokho mpofu?
Lolu chago ke yilo olwalufakwa embizeni. Kusesele ndiwo olwalufakwa ediweni. Lubiliswe eziko. Nxa kwafana soluguthi kwaqasa ukubila, sukuqayiswa kukuphehlwa. Kwakungaphehlwa ngophehlo olusebenza ekhaya. Kwakudingwa uphehlo lwesihlahla esithiwa ngumvalasangwane. Yilo uphehlo olwaluphehla ngoba isihlahla savele singani silempehlo. Phehlwe-ke, nxa sokungani sokujiya sokufuna ukuba ngamahlaka, yikho ukuvuthwa kwakho. Kwakusiba lomlazanyana nje kuqhasa ukuthi sokulomlazanyana babe sebekudla ke abafana yayisengwa nje ngeke kabili kathathu kungabonakala ukuthi uchago loyo soluntshintsha solusuba mhlophe sekusaziwa ukuthi hayi umthubi wamahlaka asuphelile bese kuphekwa ke okwakuthiwa isathiyane ngalo lolu chago umthubi lo amahlaka konke lesathiyane kwakungaphekelwa ekhaya kwakuphekelwa khona lesibayeni lapha esengelwa khona ngale kubaswa izwi khona ngale kuphekele khona ngale isathiyane lesi saku kwakufaka uchago luthi lasoqayisa ukubila khonapha sokufakwa kwimpuphu sekuphehlwa kuphehlwa futhi ngalo uphehlo lomvalasangwana hayi khona olwekhaya kuyathi ngaso siba lilambazi ke lijile elihle sesiyiso ke isathiyane sekusephulwa ke sekuqalisa ke ukudliwa.
Kwakudliwa ngobani?
Kwakuthiwa isathiyane lesi konke lamahlaka akudliwa ngabantwana abangamankazana. Kwakuthiwa yikudla kwabafana abelusayo kuphela. Amakazana athi hayi amankazana yena alidli phela isathiyane yikudla kwabafana lokhu. Yikudla okwakudumile, yikudla olokhu kudumile. Njalo sikunanzele ukuthi kwakuvele kuphekelwa egangeni khona ngale esibayeni kwakungaphekelwa ekhaya. Yiso ke isathiyane lesengitshe ukuthi yikudla okudumileyo lokho kudumile lakhathesi ebafaneni abelusayo. Abanye abadala sebebasithanda isathiyane.
Siyabonga kakhulu mnumzana Elijah Singene Mpofu, ingcwethi kwezamasiko esintu. Kwesixoxa laye ekhona ngale ke kwesizwalo enkayi. Asihlanganeni singabaphiliyo ngeviki ezayo. Nakho ke esilethelwe khona namhlanje kusigaba sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Uziphatheleni mfundisi?
Ngithemba zihlobo zenkosi liphilile lapho elikhona. Laba abangezwa kahle sibabeka emthandazweni ubana inkosi bahambele yelulele isandla siyasomsa ibathinte labo kujonga khona enyameni kanye lasemphefumulweni. Kuba yinto enhle ukubana sikhumbule ukubana impilo yethu ivela kuJehova nguye oyiphetheyo esandleni sakhe. Namhlanje ke siyaqhubekela phambili ngelizwi lethu lokuhlakanipha isihlane elalo ngaleyana isonto edluleyo. Namhlanje ke sikhangele ke uverse 18 ukuze sikhumbuzane okufundeka kanje. Ukumesaba uJehova kungukuzuyonda okubi, ukuzinda nokuzikhukhumeza nendlela embi nomlomo wobuphoxo ngiyakuzonda. Umutsho wokuqala uthi ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi. Imvama abantu bayenza izinto besazi ekujuleni kwenhliziyo zabo ubana kuyinto embi. Baningi abantu uzwa nje umuntu ephenga ukuphahluka akhulume lento engelangqondo. Labantwana abancane baze bamangale ukuthi kambe ngubaba yena lo, kambe ngumalume yena lo, ngugugu ngukhulu onjani. Babeze bakhulume lwesikhathi esikuthi yinto enjani le esiyibona kulo umuntu okumele ukubana ngalo wenza uhle ngokukhula kwakhe ukuthi uhlanipha ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi ilizwi ngelithi okubi okubi kade into enjani akula muntu ongazi into embi angitsho izigqoko ezimbi angitsho mbokudla upheke kubi kwaba imboza into okuthiwa imbi lapha esibala ngakhona yizinto ezisuka enhlizweni engamesabiyo uJehova engazihloniphiyo yena umuntu sibi sakhe engahloniphi umndeni umphakathi lesizwe sonke phela lokhu okubi kakukhethi ukuthi uhlezi njani ulane empilweni baningi abaziwayo abathi balezimali balezikhundla bayabusa benza lokhu nalokhu abenza okubi okunye nxa sesikuzwa okunye nxa sesikubala kushaqisa igazi uze kuthiwa usimbele ngece yena lwana owesatshwayo yena lwana okhothanyelwayo yena lwana uguqelwayo wenze uNkulunkulu uthi kumesaba yena uqobo lwakhe kunguzonda okubi kanti kungani abantu bekhetha ukwenza okubi bengazi ukuthi ukwenza okubi kuyabehlukanisa bona ngokwabo lomphakathi labantu abadalwe uNkulunkulu ukwenza okubi kuyamehlukanisa umuntu noNkulunkulu wakhe yiko laba abantu abenza ububi ubona kwesinye isikhathi kabasondeleleki ngobana uyabo usesaba lawe ukuthi kambe ngamsondelela kuyathiwani kuningi izihlobo zenkosi ezithandekileyo esikubonayo kodwa into engithandayo yikuthi eqinisweni njengoba kuhlakanipha kusitsho la umuntu yilolo okubi akwenzayo uyakwazi kakutho ukuthi nxa ulesikhundla ingabe yisiphi wenze okubi ube usisithi bengisenzela lokhu okubi kubi kasiguqukeni asizameni okuhle konke lokho okubi vele kakusilethela ilutho yikho kwenza siswele lobuthongo nxa sizama ukulala ebusuku nxa sekubuya emakhanda kwenze siswele lalokho okuthiwa i-appetite ngobana okubi kubi asikhulekeni babajixo engcele sikhulule kuko konke okubi sesisabe wena ngojesu siyakhuleka amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Yese wankuluke uNtungamile Nkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha. Kuhlelo lwabatsha zulukandaba lamhla sixoxa lo Charmaine Dlovu ukhonangaleke kwele South Africa. Charmaine, kunjani mama?
Ngiyaphila mina, ngiyaphila. Ngiyabonga ukukwamukela kwehlelweni. Ngiphumele elizweni laseZimbabwe but ngokusebenza kwamanje ngilapha elizweni laseSouth Africa.
Ye, kunjani khonapho? Kuyasebenzeka yini?
Khona kuyasebenzeka. Inkinga esikhona yile ndaba yamaphemithi, ukuthi amaphemithi sebevalile. Yikho lapha nje soqala ungani kuba nzimanyana but before khona kungconywana bekuncengisa ukuthi like lathi sitholatholi ukuze sikwazi ukusupporta abadala abasilekhaya.
Wena kade ule permit yena le?
Ye, ngiphila ngayo atsho kanjalo.
Singathi manje ubone ngani usiya phambili kuyakumanjani khonapho?
Kuzoba nzima vele ngoba before permit besebenzisa ama-asylum so asazimbe njengoba kuthiwa kulama-way ukuthi bangaka abazongena kulawo ma-way bangaka abangasezi bangeni. Ngoba even ama-asylum angisaboni manje ukuthi basavumela ukuthi kusazoba nzima okwanesite ngoba even into zamabhenki like into eziningi vele besizisebenzisa through in ama-permit yona la besibanikeze kuphi lapho elizweni lase-South Africa.
Manje kungakumela ugcine ungasatholi amaphepha lawa uzakwenza njani Mandlovu?
Akunaplani nje ikubuyele ekhaya kodwa kube nzima futhi ngoba ukubuyela ekhaya siyakufuna sivele siyintsha yaseZimbabwe kodwa inkinga umbuzo wokuqala esiyabe sizibuzana ukuthi ngizobuyela ngizofika ngenzeni ngoba sinabadala sinabantwana bayafunda zonke lezi zinto zilinde thina ngoba besingapha iminyaka yonke lesi bephila ngapha. Yikho kusazoba nzima khona ukuthi ukubuyela kwakhona emuva ukuthi sizobe sizobuyela ngoba vele ilizwe imali ngasilapha sila kodwa nzima. Ngoba kuyafana ngazi sithi siyahlala sizobe yakhona izoba nzima. Sibuyele ekhaya sili kusazoba nzima futhi.
Pho manje liza kwenzani?
Kunzima. Singo nowhere to go sifana nje labantu abalahlile ngoba ukubuyela ekhaya vele nje siyakufuna. Ongangothi sizobuyela kodwa sizoyenzani yini imbuzo esinayo siyazibuza sinde siziphendule futhi ukuthi sizobuyela sizoyenzani.
Pho manje wena ubusuqalile yini ukufaka amaphepha la afunakalayo kumbe vele suhle wakhalala wathi lokhu sowufuna umthandazo?
Amaphepha besingakaqali ukuwafaka because besisathi lathi siqale size umumo ukuthi maybe enxe labo kungaba khona lapho abangasisa lezwelonyana yithi yikho la kade ngathi sisaqala simamele ukuthi hayi maybe enxe kukhona abazosenzela khona yikho kade sisakulindile but if kungekho lathi sokumele siqale ukuthi sizamazame ukufaka wona la amawe.
Ye, phosele ukugcina khonapha mama.
Hayi, thina singabantu beZimbabwe into nje engayicela nje ukuthi sizame nini njengentsha ukuthi if masikhona ukuthi siye ekhaya sizama lesi ukuvota next year ngoba vele ilizwe lethu kumele sililinde ye sizame nini ngoba ngapha lakho sibanene South Africa basakhona ukuthi kanjani basihengele sonke le misebenzi yabo isilingene bona balana eSouth Africa. Thina beZimbabwe yethu siyaphila lapha lalaphana ke emisebenzini yabo kodwa nabo abanikazi sebeyidinga sekho imisebenzi ukuthi lathi siyintsha kunzima kodwa sizamele ukuthi lathi sihambele ekhaya siyovota next year sibonene ukuthi kungaba khona yini utshintshi ukuthi sikhala ngapha sisenze singakhali sithule kuphela sithi hayi kuzobonakala.
Ye lo-ke ngunkosazana Germaine Ndlovu osebenza khona ngale ke kwele South Africa. Sibonge kakhulu mama, ungadini lokusasa.
Okay, lami ngiyabonga.
Salibonani balaleli emakhaya. Igama lami nguNtombi isonge sakokhumalo. Ngokuzalwa ngiphuma eVictoria Falls eMkhosana eMfulandawonye. Zenkosi bengithanda ku-introduce ama-album amabili enginawo. Eyokuqala ethi Ngikhala ngoBenteni, esibili ethi Indoda Ngeyami. Sihlobo zenkosi siyanandisa futhi njalo kuma-birthday party emshadweni kuzo zonke indawo. Ngumqimbi wakhe oyabe funa ukuthi abantu bazo entertaina uyasifonela kule number 0622188627 0622188627. Kanti la ku YouTube sikhona, ungangena laphana uthi Ntombi Khumalo uyahamba yezukela umsebenzi wethu wonke esiwenzileyo laphayana. Kanti ke na ku Facebook sikhona, ungathi Ntombi Khumalo uzongithola ngikhona laphayana. Besicela support yenu kakhulu kakhulu kakhulu, kambe singaba yini ngaphandle kwenu. Siyacela liseseke njengengane zenu ezisakhulayo ezisafikayo kulo mculo. Siyacela support yenu kakhulu. Isihlobo zenkosi, ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu ke Ntombi khona ngapha Makhumalo, singakagqiki uhlelo lwamhlanje. Kusikhangele bezigokhela indaba isiphathamandla sohlangothi lukahulumende olubona ngezemali sitshela umongameli Emmerson Mnangagwa iqiniso elimthelela ulaka olumangalisayo. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi amapolisa namalunga ebandla leZANU-PF bahlupha abantu kweleZimbabwe. Abantu lokho bemelele impumela yokhetho kweleKenya olwenziwe ngolwesibili. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa umthembo sithemba uGibbs Dube sinsithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.